umongameli Mnangagwa ubekhuluma eNyamandlovu kunhlelo zokuphawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathibeleland amanzi. Uthe abangahlatshwanga ijekiseni le balakho ukubhekana lobunzima kwelakusasa ngoba bengasoze banelisa ukusebenzisa inhlelo zomphakathi ezifana lokugada amabhasi asetshenziswa ngumuntu wonke. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa.
My cabinet and myself in 2 weeks, when the next consignment comes, I'll be vaccinated, you will be vaccinated, and then I got the minister.
Our money is Zukubaiwa. It has become where we can ask Nakubaiwa, or any basa. Can ask Nakubaiwa, how could Zupuko ban? Saka otobona kuti oita sei
kumaziki amabili alandelayo sekubuye omunye umuthi ngizohlatshwa mina labaphatha intambo bami bonke abaphatha intambo bazohlatshwa lizohlatshwa lani wena ungubani akawubanjwa ngamandla okuthi uhlatshwe sizofika isikhathi sokuba kawutholi imisebenzi nxa ungahlatshwanga kawugade ibhasi yezupho nxa ungahlatshwanga kungakho ke kumele ubone ukuthi wenza cebo bani lamajekiseni ahlatshwa kungelanisawulo.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavelas Khumalo, usola amazwi kamongameli Mnangagwa.
Yiyo into esihlala siyikhuluma leyi ukuthi uhulumende wethu u-indicator left yena abe eseturn right. Kunkulumo yona leyo ucina yena esethusela abantu esefaka ama-threats esithi yena umuntu eyabe engahlatshwanga i-vaccine lay kasoze azuze umsebenzi njalo kasoze avunyezwe ukugada i-public transport. Yinto esidanisayo njalo yinto esimangalisayo kuthi ukuthi uhulumende kutshengisa ukuthi kala plan ezwayo.
Umhlali we-Highfields eHarare uMnumzana Majaha Ncube uthi iyamthika linkulumo kamongameli.
Ekuqaleni wathi yena umuntu ofuna ukuhlatshwa uyahlatshwa, ongafuniyo uyayekela. Khathesi setshintsha i-statement, kungakhangela futhi yena akakahlatshwa kodwa sefuna wonke umuntu ahlabe, nxa ungahlatshwanga usafumani lo msebenzi, awusakwanisa ukugada uzupho. Akukho fair lokho ngoba into leyo imele ibe yi-choice yakho. Uma ufuna uyehlatshwa, uma ungafuni uyekele. Nokuthi lokho asekwenza ukusifosa indirectly asizwani lakho ke thina lokho akulaza freedom lapho ayisinto le esayilolayo inkululeko.
Imbiko iveza ukuthi bakhona abalokhe bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le ngoba bengathuthiswa yikusebenza kwalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus lilokhe liguquka isimo lisiba ngama-variants ehlukeneyo. Ndawonye kumele ele-China lithengisele le-Zimbabwe amajekiseni ayisigidi esilamakhulu athoba minwe mbili 1.8 million doses phezu kwala anikezwe ilizwe kungekho nhlawulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.